Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo kungelambadalo injongo yethu bese ukuthi sina abantwana abazosikhulumela sikhuluma nge right to participation bazikhulumela ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungele lemfundo lezilikhanya ngani bathwala senzima abantwana ngoba baxotshwa bay interviewa ngama debt collectors be threaten ukuthi
abasakhulayo benhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise kumbe Woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni.
Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njengeAmnesty International because nxa singabantu abaningi abafakwa ku-death penalty kutho ukuthi ama-chances akhona ukuthi bebulawa maningi la.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bakhathazekile ngesijeziso sogodo kumazwe angezansi kwezekazi le-Afrika. Imbongi ezisakhulayo ziloba ngezombusazwe zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi kunye labasakhulayo benhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women of Zimbabwe Arise iWoza lamhlanje bafole betshengisela kobulawayo besukela kobulawayo Public Library bedlula edale le High Court belibhekise emhlahlandlela Government Complex bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni kunye lamalungelo abo aqhubeka besithi ayephulwa nguhulumende. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Bebehlabelela abasakhulayo beHoza bethwele amagwaliba alotshwe insolo yabo kunye nabakulangazelelayo ezikolo bethi amalungelo abo ezemfundo asechaphazwe nguhulumende njalo sekusenza ukufunda kungabi lilungelo kodwa kube lithuba labalemali bona abayingcosana. Umsekeli kamqondisi weHoza unkosikazi Magodonga Mahlangu uthe uhulumende weZimbabwe sewephula amalungelo abafundi amanengi ethi le mali efanele ukuphiwa izikolo yenhlelo zentuthuko yagcina kuminyaka edlule kungakayiwa ekhethweni ikhutshwa nguSenator David Coulthard owayengumphathi ntambo wezemfundo ngaleso sikhathi.
Dokora, awuya lakho ngikwethesa umlando ebazalini singananzeletshe lekhe ngena ku-time of office yakhe ze-Minister of Education kazanga abhadale imali elisithi i-child per capita grant. I-child per capita grant yimali urhulumende ongumlando wakho ukuthi kubhajethi yakhe kumele bakwathi ngomnyaka uyanika umntwana munye ngamunye idola.
Injongo yalokhu kutshengisela yikuthi abasakhulayo bazikhulumele ngamalungelo abo asechaphazwe ezikolo ethi kulilungelo labo ukutholiswa imfundo elohlonzi njalo kungelambadalo.
Injongo yethu bese ukuthi sifuna abantwana abazosikhulumela sikhuluma nge-right to participation bazikhulumele ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungelo lemfundo lezilikhanya ngani bathwala senzima abantwana ngoba baxotshwa bay interviewa ngama debt collectors be threaten ukuthi izolibukela i-TV ngebengotha TV le ngithengisa.
Omunye umzali obezihambela umnumzana Tell Us Ncube kodwa wagcina ephatheka ekutshengiseleni uthi ufuqwe ukuthi labakhe abantwana babhekane lenhlupho zinye ethi njengakibo kosigangatsha lapho adabuka khona abafundi batshelwe ukuba mhlazivulwa izikolo kumele beze lencwadi ekhombisa ukuba babhadele uma bengelayo bangaqumi esikolo.
Uma lisenza kanje kuyajabulisa emphakathini. Licela ukuthi like libuye nasemaphandleni. Ikakhulu kosigangasha ngalisi emaphandleni kukhanya ngani hayi. Ngani kathi esikolo sivaliwe abantwana babuye nama invoice. Kuthiwe uma ungaphathanga imali esikhwameni vele esikolo ungabuyi. So right imali siyayithatha ngasethe emabhenki akula mali. So le msebenzi kayikho pho siqondeke.
Unkosikazi Farisi Moyo uthe uze ukuzoncedisa abasakhula ekutshengiseleni lokhu ethi kulilungelo lomntwana wonke ukuthola imfundo laloba engela mali.
Abasafuni ama debt collectors ezikolo lokuthi abantwana bathi bona ayisibo okumele bethunywe nxa kuyukuthi kungkhona abazali abakwanisa ukuthi babhadale ischool fees. Abasoma messenger vele thina silwela yona i-free education, bafuna ukuthi bathole i-free education eyiyo ekusisekelo sombuso weZimbabwe.
Abasakhulayo bathe beqeda ukutshengisela bachiya bendlele amagwaliba abo okutshengisela emasangweni emhlahlandlela government complex. Ukutshengisela kwalamhlanje kubangele ukuvalwa kwamasango emhlahlandlela government complex ophakathi ubengenelisi ukuphuma kuthi ophandle engenelisi ukungena kwaze kwaphela ukutshengisela. Amagwaliba abafundi labasakhulayo ebemumethe amabala agoqela u singabantwana lingasibandlululi ngoba singabhadalanga i-school fees, free and accessible education for development, give me my results, education is my right, prioritize education in parliament, no to grade 7 exam fees, stop chasing us from school, government to fund education, give us textbooks, no to debt collectors ezikolo, no to payment plan, education is a right. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bathe bakhathazekile ngesimo esiseZimbabwe ngodaba lwesijeziso sokulengisa nxa kukhangelwa isigaba sonke sangezwekazi le-Afrika. Linhlanganiso ithi kunje phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 280 abagwetshelwe ugodo nyakenye, phose ikhulu labo ngabeZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma embikweni oqakathekileyo owethulwa ngabenhlanganiso ye-Amnesty International ephathelane lesigwebo sogodo. Isiphathamandla se-Amnesty International esibona ngobudlelwano lwabezindaba emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shivambu, uthi amazwe abalisa leZimbabwe, Zambia, Malawi yiwo ethulele abantu bawo abaningi isigwebo sogodo ngomnyaka odluleyo ka-2016.
Of 283 people across the region who were under the census.
Phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 283 abagwetshelwa ugodo abafika phose ikhulu babo baseZimbabwe, lapho kulabantu abangu 97 bayedlula kancinyane ikhulu 110 abagwetshelwa ukulengisa ngomnyaka ka-2016 emazweni abalisa eZimbabwe, iZambia kanye leMalawi.
Umqondisi we-Amnesty International eZimbabwe, umnumzana Cousin Zilala, uthi lanxa lisehla inani lababulawa ngemva kwesigwebo sogodo emhlabeni jikelele, bekhathazwa yikuqansa kwenani labalokhe begwetshwa ngale indlela.
And abantu abasentenswa ku-death penalty baba baningi kakhulu elizweni le-Nigeria. IBotswana layo yabulala umuntu oyi-1 ngomnyaka 2016. INigeria yabulala abathathu. ESomalia kwabulawa abangu-13. Ungakhangela i-federal government of Somalia le-Somaliland kwabulawa abantu abayi-6 in combined baba 12.
Wengeza uzilala ethi kungesifanayo emazweni asesigabeni se-Sub-Saharan Africa.
Ma sikukhangele khonokho siyabona ukuthi e-Sub-Saharan Africa umnyaka ophelileyo in total abantu who were sentenced to death abangu 443, ngo 2016 baba 822. Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njenge Amnesty International, because Nga singabala bantu abaningi aba faka ku death penalty. Ukuthi ukuthi ama chances akho na ukuthi bebulawa maningi lakho.
Abe Amnesty International ku report yabo le bathi kabavumelani lombono ukujezisa abantu ngokunquma ukuthi bagwetshwe ngokulengisa bekhuthaza amazwe omhlaba ogoqela eZimbabwe ukuchiyana lalumthetho wesulwe kokuphela kusekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe connection namuhla sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa isiphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani. Yiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Ilizwe lathathwa ngothatha wese umbuso waba ngowababulali umhlabathi wathinjwa ngodla ngodlii umnotho wahuquluzwa ngamahaga isizwe zakhokhelwa ngontando kayiphikiswa kanti shuwa abalungileyo bangaphi.
Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Imbongi ezisakhulayo eziloba ngezombusazwe zithi zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika ngomnotho welizwe. Ukuthukuthela kwembongi lezi kuvela sobala kunkondlo zazo ezigoqela ekabongani Ncube elesihloko esithi ngibhace ezizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uNcube ukuthi ziqakatheke kanganani inkondlo kumzabalazwa weZimbabwe.
Njengembongi hayi kumzabalazo weZimbabwe kuphela kodwa kumzabalazo yonke jikelele. Ngathi ma ngubeka ngithi poet is prophetic and we are changing the mindset of our people. So kakhulu ukuqathika kwembongi ngelizwi kuhambisa umlayezo noma singafikanga noma mhlawumbe osopolitiki bethu abaphikisayo bengafinyelelanga ebantwini kodwa ilizwi lethu liyahamba liyayishintsha ingqondo yabantu eminingi kakhulu. So ngicabanga ukuthi kuqakathekile as ama-protest poet ukuthi umsebenzi esiwenzayo siwusabalalise ngoba ufinyelela lapho abantu abangakwazi ukufinyelela khona behamba ngenyawo.
Kodwa ubona ongamula abasembusweni bayakulalela yini elikuchoyo Ncube?
Yebo bayakulalela kakhulu ngoba ngokubona kwami ngezinto enginokuzithola mhlawumbe ezinye ezinga-against me ngicabanga ukuthi kukhona abakuzwayo kukhona okubashikayo yabona ngoba kulala ngithola khona sengilandelelwa kakhulu. So ngicabanga ukuthi kukhona okubashika kukhona okufinyelela kubo.
Ukhuluma ngokulandelelwa yiziphi izikhubeko ohlangana lazo njengembongi ngaphandle kokulandelelwa ngabantu ongabaziyo?
Okunye ngeke ngikusho emoyeni kodwa kaningi nje nginokubona ngithole ezinye izinto engingasazi understand ukuthi kanti why ngilandelelwa kodwa ngeke ngikusho exactly kuhamba njani emoyeni kodwa izinto ezinjalo nje mhlawumbe zokuthi njengambonisa ukuthi no into engiyenzayo kukhona lapha ebathinta khona.
Elakusasa lakho njengembongi elandelwa kakhulu ngabantu abaningi ulibona limi njani?
Kusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini. Engakushoka kuqala ngaphambi kokuba ngiyimbongi nje ukuthi ngumuntu engathi i-revolutionalist ngiqale ngokuba i-activist. So ngisebenzisa iy'nkondo zami ukuze kube noshintsho. Angikho kakhulu ku-art kodwa ngiku-revolution ukuthi ilizwe lethu lishintshe wonke umuntu akhululeke akhulume into ayithandayo ahlale engesabi omunye umuntu. Yikho mhlawumbe ikusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini kanjani ngoba nginesifiso sami lokuthi ngelinye ilanga ezabe inkondlo zidlala emsakazweni ze-BBC kungekho umuntu ozongigwatela kungekho umuntu ozozubuhlungu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga lami ngenze inkondlo zokuphakamisa isizwe ezingagxeka imuntu ezingacriticize imuntu ezingakhulumi ngokwezopolitiki kodwa ngesituation ekhona angikwazi ukuyenza inkondlo nje mhlawumbe iy'nkondlo nje just inkondlo kodwa abantu bakithi ngibabona behlupheka besiza ubuhlungu.
Alo-ke ngumnumzana Bongani Ncube imbongi eloba ngezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo Always the Connection sixoxa lembongi eziloba ezombusazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Aleva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathi intambo bezobudlelwano bamazwe abo lamanye amazwe omhlaba awe G7 namhlanje behlukile ukuvumelana ngezijeziso okumele zethulelwe ibutho leRussia lele Syria kungakacutshungulwa ukuthi yiwaphi sibisibili amasotsha asebenzise izikhali ezilethefu ekuhlaselweni okwenziwe abantu makhaza kwele Syria. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia odumileyo ngokungesabi ukukhuluma imbono yakhe uHakainde Hichilema usephinde wabotshwa njalo kwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Iningi labantu beZimbabwe likhala ngokuthi libhekane lobunzima empilweni ngenxa yodubo lokusilela kwemali elizweni. Belala phandle kwamabhanga belinde ukuthatha imali engabonwa njengelihlo lentwala. Bathi lokhu sokubangela ukuba bengenelisi ukuthengela imali zabo ukudla lokuhlawulela ezinye indleko zabo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu abanengi bathi kuzima kweZimbabwe lapho kusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathule nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezidaladini.
Impilo inzima besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono since lokho bakuya lelo bondi besithi kumbe ibondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu uyavuka ekuseni uze letshona ilanga ungathengisanga izinto and lokho into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendors.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali lapho ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. Lamagetsi siyabe sengasela ngoba wena ubhatali. Uma kanti uyabhatala ngani igetsi? Sihlezi ngesisodwa nesiNdebele. Kubo masitanda kathi sisiya owa amarendi. Nina as it is, ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kubo masitanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omasitanda irendi. Ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othwele nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo, isakamuzi sakoBulawayo.
Ngapha kulo bunzima be-space crisis ngapha. Ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho uthi ithathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi ama-funeral policies lokunye okuthiyani balisele ukuthi asilakheshi kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akulampilo ekhona, akulanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo ngoba kulezindlala imali layikho ngoba impande yezinto yonke imali so akulamali ezweni. So njengami ngikhuluma so sengiqede ngabanye 6 months ngala dola esikhwameni ukuthi ngiphila njani, ngiphila ngamadoleni langawo langokucakucaku langaziyangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane lo Tshabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezidaladini kweZimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni ile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala emabhenki ogogo ngathesile nsukwane kuyagodola hayi kunzima abantu abathengisayo basathola izimali basela business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
abantu sebecira bebafosta ukuthi baye kubola abantu abambazulisa befimbazo bayeboleka izimali. Yiyo into biyo kulindlela ekhona ngoba akulo mntu olapho ozakuboleka imali kathi sicash athi nansi uzanika ngelangelinga kanje ngoba ebhenking aphuma. Into ezakalayo ukuthi bathi babefake lokho bathi i-interest. Anti babavumelana ukuthi khona nayo imali leyo ebisakelangelingaka. Ngasesele ebhenk umuntu umntwana oboleka imali yafaka enye i-interest imali yaphela so yabeleke i-accumulate interest lokhu iphela lokhu iphela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla eningi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe a-adopte i-rand ngoba uhulumende will not say sesehlulekile. Ngaphandle izakhamizi zingasukuma zibambane ukuthi uhulumende hayi sesehlulekile phela akumeceleni kumbe ungene kumbe i-transitional authority.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lokhu kungeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Na vele umkhomo weZimbabwe akusile ukukhona nje sokusela udokoza into khona bayakuthi sokumele siqalise ukuthi vele ingana ukukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi the essential structures silungisise ukwemba kwemigodi lokuthi lokho kutholakala emigodini yangkhona kuthengisa njani silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emaplazini kumbe zivela khona ngale emigwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asikhaleni ngazwilinye sisukumenini ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi mase sithi 2018 senza eBhayibhelini ngisho ukuthi ngiyachumayela abantwana bakwa-Israyeli babegqila njengufaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakatshelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula ethethi ukukhalela thina ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la okusokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngiuGibbs Dube.
Bekungabizwa ozwayo emhlanganweni omkhulu wabenhlanganiso yesifazane yabesifazane abayizizalane zeZimbabwe bengamakholwa esiKristu awebandla leSabatha abesebehlala abahlala kwamanye amazwe eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council eMaryland khonapha kwele Melika. Lomhlangano wenziwe ngempela sonto edluleyo ubuthanise omama abedlula ikhulu lamachumi amahlanu. Ukuze sizwe okunengi ngalomhlangano uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lonkosikazi Sisa Sibanda Ncube umkhokheli walinhlanganiso.
Iconference leyo esilayo iyenzakala iminyaka yonke for the past 13 years. Besiloke senza siyachintsha ama states this year besise Maryland.
13 years liyenza lolu hlelo. Yo. Hayi amhlophe nkosikazi amhlophe. Kodwa awungitshele kuyini okwenza ukuthi inhlanganiso yenu ibe into ebalulekile kanje empilweni zezalwane zeZimbabwe esiphila kwele Melika.
Sibaluleke kakhulu ukuthi the whole world now knows about Zawak. Zawak is consists of ama women who are on fire for God. We have abantu abavela eUnited Kingdom, Ireland, Australia, Canada. This year we had somebody from Botswana. It's not only for Zimbabweans. Sesi recruite even amanye ama countries.
Awungitsheleke nkosikazi. Kahle kahle kulolu hlelo esingathi uphumelele kahle ngoba kwakugcwele abomama. Beliphatha udaba mayelana ngani?
Zimnandi izindaba mfowethu. One program engiyithandileyo they program lesizame ukuthi sifuna ukukhumbuza abantu ekhaya.
Kulolu hlelo uthe liphatha udaba mayelana ngabatsha njalo ukushada. Ulaso isiluleko naso kunikeza thina abasakhulayo abaphila phesheye njalo abafisa ukuthatha abantu abadabukela kwamanye amasiko.
Kwesikhathi uyabuphomba ukufuna ukweqela ngalo uyethatha kwelinye ilizwe but ungakwazi culture yabantu. Kube sokufika sokuswa lama cultural differences. Usuqalisa ukuhlaba umkhosi sifuna ukuthi abantu bethu babe forearmed before they go out they bayithatha outside but as you ungazithathela anybody as long as uwazi owenzayo ungathathela ukuthi uzomnye umuntu esingangqona ngithatha ikiwi, ngangqona ngithatha umuntu omnyama, ngangqona ngithatha umIslander, thatha ngoba kulothando.
Alo ke ngunkosikazi Sisa Sibanda Ncube, umkhokheli owenhlanganiso yamakholwa esiKristu ebandleni lamasabatha eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council. Obexoxa le Studio 7 ekhona pha eMaryland kwele Melika. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni sebephendukile kwele Botswana ngemva kokuza kwemali yohlobo lwama-bond notes. Kodwa abalinganise ama-bond note le-dollar lemelika nxa kuqathaniswa isisindo sayo. Intathele zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Osiphatheleni sebethole ibhizimusi ngokusilela kwamadola emelika eZimbabwe, sebethengisa imali yohlobo lwama-bond notes emadolobheni afuna le-Francistown kanye le-Gaborone lapho kutholakala usapho oluningi lweZimbabwe. Abantshintsha imali bathi amadola emelika asilela eZimbabwe ngakho bathola ibhizimusi lokuntshintsha ama-bond notes kulabo abaphethe amapula, amarandi kumbe imali zakwamanye amazwe kodwa befuna kuyasebenzisa eZimbabwe.
Idola liyashota, abantu yikho begcina bethatha i-bond note ngenxa yokuthi ipula lerandi uma besiyasebenzisa ekhaya kuyabadulela.
Abanye njalo abantshintsha imali kubo siphatheleni bathi bamangaliswa ukuthi isisindo sama-bond notes kanye le-dollar lemelika akulingani. Uhulumende weZimbabwe ngesikhathi engenisa uhlobo lwemali yama-bond notes wathi isisindo sawo sizalingana lama-dollar emelika.
Xa sizama ukutshintsha amapula ukuze sithole ama-US dollars, basipha i-option yama-bond notes ngama-dollar engekho, kodwa i-rate yama-bond notes iphansi kule yama-dollar, kodwa uhulumende wathi ayalingana.
Osiphatheleni bantshintsha i-dollar elilodwa liwutholela i-bond note elilodwa lamasenti alitshumi phezulu. Omunye ontshintsha kubo siphatheleni umzana Roderick Nleya uthi noma nje uhulumende wathi ama-bond notes azalingana le-dollar, kungcono ukusebenzisa lolu hlobo lwemali kulamapula kumbe ama-rand.
Avele esesikwenza ukuthi umuntu uhlathenge ibondi ngokwalo kulokuthi usebenzise irandi kumbe ipula, ngoba ungasebenzisa irandi kumbe ipula uyalusa okunye okungenziwa.
Osiphatheleni bathi ibhizimusi beselehlile ungakangeni ama-bond notes sebekhangele nje ukuntshintsha amapula lamarandi ikakhulu kulabo abathenga impahla eSouth Africa. Kodwa khathesi abeZimbabwe bengafuni ukusebenzisa ipula kanye lerandi ekhaya ngoba engelasindo samadola emelika, babona kungcono ukuthenga ama-bond notes kumbe amadola. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo benhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni. Abenhlanganiso ebona ngezamalungelo oluntu ye-Amnesty International bakhathazekile ngesimo seZimbabwe sodaba lwesijebo sogodo. Silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.